Endabeni zethu lamhlanje kuvalwa ikholishi lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology kulandela ukutshengisela kwezifundi ezikhonona ngomfundi ngemfanelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlale esikhundleni sikamongameli phose okwamalanga alikhulu 100 days. Useyethulelene abantu beZimbabwe. Inhlanganiso yeHarare Residents Trust ikhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ukuze bavote kukhetho oluzayo. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uthi abantu ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo abaningi ngabaleminyaka ephakathi kwelitshumi lasificaminwembili lamatshumi amane 18 to 40 years. Kulayiso kulamhla sixoxa ngosokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa noma eyokuxhumana ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthele lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.